kwabase Efesu isahluko sesibili. Lina lalifile ngeziphambeko langezono zenu, elalikade lihamba kuzo ngendlela yalumhlaba, lilandela umbusi wamandla asemkhathini, ongumoya osasebenzayo lakhathesi phakathi kwabangalaleliyo. Thina sonke sake sahlala phakathi kwabo enkanukweni yomzimba, silandela izifiso zomzimba lenhliziyo. Ngakho ke, ngokwemvelo sasingabantwana bolanga njengabanye bonke. Kodwa uNkulunkulu onothile ngesihawu, ngenxa yothando lwakhe olukhulu asithanda ngalo, lanxa sasifile ngeziphambeko zethu, wasivusa kanye noKristu ngomusa lisilisiwe. Wasivusa kanye noKristu Jesu, wasihlalisa kanye naye ezulwini, ukuze kuthi ezikhathini ezizayo abonakalise inotho enkulu yomusa wakhe lobubele bakhe kithi kuKristu Jesu. Ngoba lisilisiwe ngomusa ngokukholwa, lalokhu kakuveli kini, kuyisiphiwo sikaNkulunkulu, kakuveli ngemisebenzi, funa kube khona ozincomayo. Ngoba singumsebenzi wakhe kuKristu Jesu, sadalelwa imisebenzi emihle uNkulunkulu ayilungiselela ngaphambili ukuba sihambe ngayo. Ngakho ke khumbulani ukuthi kwake kwaba khona isikhathi lapho elalingabezizwe, elalibizwa yilabo abasokileyo ngokuthi lingabangasokanga, ukusoka okwenziwa ngezandla emzimbeni. Khumbulani ukuthi ngaleso sikhathi lalingelaye uKristu, lalingaphandle kombuso wako-Israyeli, lalingabezizwe ezivumelwaneni zesithembiso, lalingelalo ithemba, lalingelaye uNkulunkulu emhlabeni. Kodwa khathesi kuKristu Jesu, lina elalikhatshana selilethwe eduze ngegazi likaKristu, ngoba yena uyikuthula kwethu, owenza abajuda labezizwe babe munye, lowabhidliza ubutha obabumi phakathi kwabo njengomduli owahlukanisayo, ngoba wachitha umlayo olemithetho lezimiso, ukuba abenze kuye labo ababili babe ngumuntu munye omutsha. Ngalokhu enze ukuthula, wenza futhi ukuba bobabili babuyisane loNkulunkulu emzimbeni munye ngesiphambano. Ngalokhu wachitha ubutha, weza wachumayela ivangeli lokuthula kini elalikhatshana, yebo, lokuthula kulabo ababeseduze, ngoba ngaye silokungena sonke ngomoya munye kuyise. Ngakho ke kaliseyibo abemzini lezihambi, kodwa selingabombuso munye labangcwele, lingabendlu kaNkulunkulu, lakhiwe phezu kwesisekelo sabapostoli labaprofeti, uKristu qobo lwakhe uyilitshe lengosi, okuhlanganiselwe kuye isakhiwo sonke, sikhule sibe lithempele elingcwele enkosini. Lina kanye labanye liyakhiwa kuye ukuba libe yindlu kaNkulunkulu aza kuhlala kuyo umoya.